siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyikhathele phambili indaba yethu labe sabala khona kuLuka chapter 16 verse 1-2. Ngizathanda ukuthi ke siyikhangele uverse 2 wakhona lapho kuthi khona, wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba ngumphathi. Liyakhumbula kubana uJesu lapho wayekhuluma ngomuntu owayesicebo engathile wadinga umphathi ubana amkhangelele impahla yakhe. Kwase kukhanya ke impahla le yayingasaphathekanga kahle. UJesu abesesilanda ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba ngumphathi. Ngenye indlela uNkulunkulu lokhu akufake ezandleni zethu, kumele sikuphathe ngendlela enhle ngoba uzafika angagcina esisusa kulokhu esigwaba ngakho, esijabula ngakho. Kuthi kulowo mphathi, landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba ngumphathi. Bakhona ke abantu abangabaphathi kumazinga empilo atshiyeneyo abangafanelwanga yilezo zikhundla abathi baziphethe ngobana kabenzi kuhle. Yikho utsho uNkulunkulu lapha uthi yilowo lalowo ongumphathi ngendlela angumphathi ngayo nxa engenzi kuhle uyagcina engasomphathi. Abantu bangacabanga ukuthi abaphathi laba abaphathi beziqinti, abaphathi bemisebenzi bamankampani abantu bathi, yebo kambe kungaba njalo. Kodwa lasemagumeni lapho esihlala khona, abazali labantu abadala sebekhulile ngabaphathi balokho khona. Labantwana labo nxa bekhula kancane kancane baba ngabaphathi bezinto zalapha ekhaya. Ngenye indlela yilowo lalowo kulendima okumele ayidlale empilweni zalabo ahlala labo, lezitya lalokho abalakho emizini yabo. Kambe nxa ungumzali uye bonakala usuthengisela abantwana izidakamizwa, uthi kuthiweni uNkulunkulu yabuka esezulwini akukhangele, athi wena lapho kuwe akusela buzali, akusela kuba ngumphathi walokhu engithe ukukhangele. Labo abantwana nxa sebekhulile sebezwisisa sebeqedisisa impilo, balendima okumele bayidlale ekukhangeleni ikhaya ubana liba likhaya elihle elifudumele, hathi ikhaya lomsindo, ikhaya lokulwa, ikhaya lengxabano, ikhaya lokwenza lokhu okuzwa ngekhanda lakho. Kuthiwa ke landa ngobuphathi bakho. Ngingasatsho ke laba abanezikhundla abangabaphathi-phathi emphakathini, abangaba ngokhansila, abangaba yini ophathi ntabo bakahulumende, osobhuku, ofolomani, osupervisor, ingabe yini, bonke abantu abalolutho abalukhangele ngaphansi kwabo ngenxa yethuba abaliphiwe uNkulunkulu, kumele bakwazi ukuthi balomlando wokwenza kuhle. Lanxa uNkulunkulu ebabuza ethi landa ngobuphathi bakho, ube laso isibindi, kube liqiniso ubana ngumphathi oqotho, ngumphathi oqinisekileyo, hashi ochaphaza lokhu okubanjiswe uNkulunkulu. Asikhuleke uNkulunkulu olungileyo thina esingabaphathi mazinga atshiyeneyo, sifundise ubuphathi obuhle. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.